So we see card descend about VOA in the belly.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 16 kuNcwabakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili umkhokeli webandla eliphikiswayo kweleZambia umnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli omutsha ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu.
Singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama-wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala, lesibili, lesithathu kanjalo.
Kubhubhe abantu abangamashumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across the community yethethe hayo kuyazikhanyela ukuthi hayi idedetation lezinye indawo.
Lanxa abaningi betshaye inala lonyaka uZulu wedede ubikwa ethwele nzima ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla eliphikisayo kweleZambia umnumzana Hakainde Hichilema nguye osengumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Ikomishini yezokhetho yazise namuhla ekuseni ukuthi uHichilema yena omela ibandla le-United Party for National Development uthole amavoti ayizigidi phose ezintathu 2.8 million, kwathi umongameli Lungu owebandla le-Patriotic Front wathola ayizigidi phose ezimbili 1.8 million. Lokhu kutsho ukuthi uHichilema unqobe uLungu ngamavoti ayisigidi. uLungu yena uthi ukhetho lolu aluqhutshwanga kuhle ezigabeni ezintathu. uHichilema uthi uzakhokhela ilizwe ngendlela ehlanganisa uZulu weleZambia. Kubhubhe abantu abangamashumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amabili alamashumi amathathu lanhlanu 235 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula ezine 4,109. Asebebanjelwa umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amabili 120,088. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,015. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu labo 26,334. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,064,314. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebephezu kwesigidi 1,224,715. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube uthi lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo likhanya lisehla, uZulu kamelanga ayekethise.
Kasisho isikhathi sokucelebrate, asisho isikhathi sokuthokoza. Kuvulekile iwindi lokuthi nxa kungayaya kwehle izinto zonke ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke kunye lokuqhubeka behlatshwa kuvulwe lezikolo leindustry abantu baqalise ukusebenza. Kodwa singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala lesibili lesithathu kanjalo lokho lisiza. Ngakho ke sisengahlangana nalelinye wave leli olomunye umkhakha njalo waleli gciwane libuye libulala abantu abaningi. Abantu ke kabangathululi ukuqinisa ukuvikeleka kwabo. Akula kufa osekusukile, ingozi lokho ikhona, asiye sabeni asizivikeleni ngendlela efaneleyo.
Udaba lokuvulwa kwezinkonzo kulabo asebehlatshwe amajekiseni omabili solwehlukanise abantu phakathi, ngitsho labo abamasonto. Ulubona njani lolo daba?
Kakumangalisa ukuthi abantu bahlukane phakathi ngalolu daba lokuvulwa kwezenkolo ama-church, ngoba abanye kulezo nkolo bayafuna ukuhlatshwa, abanye bathi kakufanelanga ama-members abahlatshwe. Ngakho-ke nxa usithi wena abantu akubuye kuphela labo abahlatshwe amajekiseni omabili, kutsho khona ukuthi amanye ama-church kazozavulwe. Ngakho-ke yikho kubahlukanisa phakathi khona lokho. Kanti-ke njalo kukhona vele abantu abangavumelani lokuthi uhulumende abuye lecebo zakwenza ukuthi abantu baphoqelelwe baforselwe ukuthi bahlatshwe bona bengafuni ukuhlatshwa, ukuthi kumele kube inkuthazo abantu baye kumbe bangayi ngokuya ngokukhuthazwa lokufundiswa. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi bahlukane phakathi kulokho. Kuyinto vele bahlukanisa phakathi abantu umhlaba wonke jikelele udaba lwejekiseni lona.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona luhamba njani?
Amajekiseni lokhe silela kakhulu, asesekhatshana kakhulu ngempela ukuthi abantu bangathola bonke abafuna ukuthi bahlatshwe. Endaweni eziningi edolobheni, emadolobheni vele ubona mhlambe nxa kuvuliwe kwathiwa khona akhona amajekiseni, ubona enkalakatha yemizila abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa. Kodwa ungaya kakhulu emaphandleni, endaweni eziningi vele bakayiboni nje indaba yejekiseni. Ngakho ke asashota kakhulu, bekufanele ukuthi ngaba sendaweni eziningi emakhaya semadolobheni. Yebo, kambe abantu behlatshwa ngobuningi okwamanje okwedlula lokho wesikhathi esidlulileyo, kodwa lokho esishota kakhulu amajekiseni. Uhulumende akakenzi konke okufanele ukuthi abantu bahlatshwe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bafundiswe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bavikeleke. Usasilela kukho konke lokho.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, ibandla le-MDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini yentathelizindaba i-Studio 7 uKuzanayi Musengi, yena obhujelwe ngunkosikazi wakhe uyisezala kanye loninazala ngeviki edluleyo. Abathathu laba bathethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Nangu umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala le muli yako Msengi echiwe ngumkakhe uMrs. Msengi loyise lo nina ebulawa yi-COVID-19. Sithi thina abemuli ye-MDC Alliance akujayelekanga ukukhalela abantu nje ngaphandle ukuthi abantu bakhalele iziphathamandla politics. Thina sikubona kufanele ukuthi umuntu ngumuntu. Ubaba lo uMsengi ohumutshela indaba zangapha eMidlands lakobulawayo ze-Studio 7 ngujournalist oqothembekileyo ongakhethi muntu, othumela inews njengoba ziyinews nsuku zonke ku-Studio 7. Ngalokho mahlabizulu sibona sifanele ukuthi sikhalele imuli le, ikhanda lemuli uyise kaMsengi lo nina bahle babhubha balandelana. Lo mkakhe wahle walandela, kutshengisa ukuthi ngabantu ebebethandana bebongana. Imuli le iqakathekile kithi ngenxa yokuthi umkakhe edevelela e-human rights activist e-journalist. Sikhala le muli sithi kabakhale ngethemba ngokomsebenzi owenziwe ngabazali bakhe lomkakhe mkhulu. Yikho sithi mahlabezulu asiqapheleni i-COVID-19, landelenini ama-conditions e-World Health Organization. liyawazi sikhala lemuli le ngoba umuntu ngumuntu asiphongu khalela ama politicians suku zonke.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Lanxa abantu abanengi betshaye inala lonyaka, uzulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala kanye lokusilela kwamanzi. Ukansila walinda ukuwat 18 umnumzana Stanley Torima uthi ugatsha lukahulumende olwe-social welfare kanye labenhlanganiso ezizimeleyo kumele bangenele baphathise izakhamizi kulumango.
Abadala sebekhathele kule ndlala enkulu enzima sibili, okuthi uhulumende idepartment yakhe social welfare kade sikhuthaza ukuthi indawo enjengedede kayifanani lezinye indawo ezisemaphandleni, ngesingizi abayibiza esithi iperiebel. Abantu laba bala masimu, abantu laba abanye sebekhulile, abanye abayisigoka, and indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across i-community yedede kuyazikhanyela ukuthi hayi idede ishiyeni lezinye indawo. Uyananzelela ukuthi imali eningi esigabeni sami iyabevela kundawo ezetourism, ukuthi phakathi kwalesi sikhathi kunzima ukuyithola imali, abantu baphuma imisebenzi abaningi ngenxa ye-corona. So khonokho kade bekwanisa ukuthi bekuthole khona ngale lawo belethela abazali babo ngapha edethi, hhayi akusela into enjengaleyo.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo aziko yini ngapho?
Kwezinye indawo emaphandleni iWorld Food Program bayaphathisa, but inkinga esilayo edethe isikhathi esiningi bayananzi indawo edethe njengedoloba. So ikho isikhathi esiningi bahlala besifaka eceleni singazuzi anything isikhathi sangkona nxa sebecalisa ukunika abantu. I-social welfare layo ile sikhathi esokunikeza abadala ukudla labagobekekileyo. Okwamanje bayabe bekhangelelwe ukuthi abantu bavune emasimini, but uyabona idete abala masimu.
Udaba lokusilela kwamanzi lona lumi njani?
Amanzi asithwalise nzima edethe ngenxa yokuthi kungaze kuhambe amagesi, edethe ayisela manzi. Besides uhlupho lwamagesi, ukuhamba kwangona kwamagesi yona idethe, amanzi ayahlupha. Umnyaka ophelileyo bayifakile indaba yamanzi, ukuhlupha kwendaba yamanzi edethe ku-national budget, but i-implementation yangona singakayiboni ukuthi iyahamba kakuhle yini. Ikliniki, isikolo zona ziyana indaba ezokuthi kumele ukuthi kube la manzi. Wesi isikhathi sona lesi somkhuhlane we-corona, okuthi abantu bakhangelwe ukuthi basebenzisa amanzi isikhathi esiningi, kuyabe sokunzima.
Umnumzana Stanley Torima ngukansila ka-Ward 18 edethe. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo olwe-social welfare, umnumzana Paul Mavima. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Malawi namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wabagogeli bamazwe e-SADC oqala kusasa uphele ngolwesithathu. Iphephandaba le-Herald lithi lanxa amasonto evuliwe izolo, balutshana abantu abahambe ukuyakhonza mathupha. Uhulumende uthi labo asebehlatshwe amajekiseni womabili e-COVID-19 yibo kuphela abangaya esontweni. Inkundla yeZim Live ithi indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa uShon uthenge imota edulayo eyohlobo lwe-Rolls Royce, yona ebize imali engange-$360,000. Lenkundla ithi okumangalisayo ukuthi uyithole ngaphi le mali uShoni yena ehola ingcosana ngamadola eZimbabwe kubuto lapho asebenza khona. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 sanibona basakazi nonke. Ngiyanibingelela ngomusa kaJehova. Ngithi philani philani siphile sonke isikhathi sisavuma ukuthi siphile. Ngiyabonga. Okhulumayo ngikholeni umzulu kaMazi. Utakadube endaweni yaseGwanda. Ya ngithi mina umbono enginawo ngihambisana nale ndoda eyikhulumile izolo sengathi la mabandla ama opposition parties ngempela ngempela bangahlala phansi ama leaders akhona alawo maparty bakhulumisane babumbe iparty eyoda then bazonikezana izikhundla bazonikezana izikhundla ukuthi wena uzoba minister of this minister of that minister of this yabona kuzoba nomongameli ni vice mongameli yabona ukuze bawine kulempi esidekane nayo singamazimi sidekane nempi enkulu kakhulu yobandlululo ya mbono wami lapho ngiyabonga ngathokoza kakhulu ngajabula uma le audio ingadluliselwa phambili ifunde bayizwe abadala bethu ngiyabonga
bayibonani basakazi bami be-studio 7 isikhathi side singasakwazi ukuxoxa sonke ngendaba zembambeko la ngehlupho zomhlaba lezi hayi siyaphila sengibuyile lami sengizaqalisa ukuxoxa kathesi lesizwe sakithi eseZimbabwe yonke ngumama lo
siyabonga kakhulu bantu be-studio 7 and sibonga kakhulu abakhokeli bethu be-studio 7 ngokusiphathisa kumsebenzi we-studio 7 uvoice of America isiphathele umsebenzi omuhle kakhulu lapha sikhangela especially kuma-rural areas abantu bahamba kuma-vaccination centers besiyahlatshwa ama-injections kodwa but into esibangisayo abakhwehlela abantu vele become worse why abahlatshwisi ungani sebebatheli COVID-19 bakhwehlela kumangalisayo kuna expect ukuthi ngayo sizohlatshwa sibe le protection sizosebenza njani na ukuthi siwa ama mask atisinaza ama filters bese sehlela ukusebenza umuntu sekukhwetshela right through kodwa ngaposter ukuthi ubone ohlatshwa cela uhulumeni athathe inyathelo akunxa ukuthi khona kunama inspections kumbe kunama quarantine centers babafa ama quarantine centers kuhle ngeqiniso ngoba ivele emaphandleni izabulala abantu i-corona utosendile siyabonga
Salibonani basakazi be-studio 7 basakazi abahle basakazi abesisakaza njengoba zinjalo mina ngubhanda moya ekulilima west ngithi mina hayi asiphepheni bakithi ekubhubhane olukhona hayi asihlonipheni njengoba ubhubhane lolu lubhahile umhlaba wonke kodwa ngibuyeke ngithi dudu babakongwenya abalahlekelwe ngu-Jane Ngwenya awu-Jane Ngwenya wayelikhawe impela sasimamela kuZambia simamela sicatshile ememeza sibili yaye ngaphansi kwezipra hayi sidilala kahle ntombi noma amaphupho akho engasahlezekanga kodwa hayi sisekhona nathi wasilwela abaseleyo asimduduzeni ahambe kahle ngomoya ayehlala kahle kuNkulunkulu wakhe siyabonga ngubhanda mina ewulilima west
njani ku-studio 7 hayi nami ngajabula mayi i-audio yami ngafundwa emoyeni namhlanje ngoba ngokuqala ukungena kulolu hlelo ngihlele ngilulalela nje ngizwa abafowethu bephawula ngizwa nendaba enisethulela zona emsakazweni indaba ezimnandi indaba ezijabulisayo kodwa nginenkinga ngidinge mfake umbono lapha ngizwa nikhuluma ngokuthi abantu bengakhulumi amagama ane-tribalism la emsakazweni kodwa abantu abazikhulumeli abantu bakhulunyiswa yizimo abaphila kizo. Njengabantu bakomthwakazi sicindezelekile kakhulu endaweni zethu. Sithathelwe yonke into abantu bokuzwa. Yonke imisebenzi ekhona iphethwe ngabantu bokuzwa endaweni zethu. Yikho abantu nibabona bekhuluma bephakamisa imimoya ngoba abantu into yakhona ibuhlungu. Ngayenze example ngendawo yalapha engikhona mina eMatopo eSlozi kune-National Park laphayana. Akula ngisho even one umuntu wakithi osebenza kuleyo ndawo. Bonke abantu balapha abantu bokuzwa. Labantu abakhuluma olunye ulimi olungayisilo lwasemathebeleleni. Yabo abantu abafike ngokuzosebenza. Umbuzo wami uthi abekho yini abantwana bakuleyo ndawo abayifunani naleyo msebenzi. So engakho libona abantu bekhuluma kakhulu bezohlala bekhuluma against umhlobo oyi-one ngenxa yokuthi laba bantu babuye bazothathela abantu indawo zethu, bazothathela abantu impilo zethu. Abantu bazwakalisa nje izikhalazo zabo emsakazweni pho nani mase nibavimba. And nginokuzwa lithi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini okusenhlizweni yakho. Pho uzokukhuluma kanjani umuntu senimvimba lithi angakhuluma ukuthi nokuthi? Senimkhethela nithi khuluma lokhu, lokhu ungakukhulumi, khuluma lokhu. Mina ngicabanga ukuthi siniyaphambuzanisa lapho emsakazweni omkhulu Studio 7. Maningachuzela abantu ngoba manifaka le number lithi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini as long as engathuki. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kufe abantu abalitshumi lasishiyangalombili kwele Cameroon izolo ekulwisaneni phakathi kwabafuyi benkomo labagoli benhlansi bebanga amanzi. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo we-CNN wona uthi inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba kwele Haiti ngomgqibelo selikhwelela yaphezu kwenkulungwane 1200. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthumele amabutho ayinkulungwane buthumuthumu kwele Afghanistan izolo ukuyancedisa kumizamo yokuhlenga izizalwane zeMelika ezigoqela ebezisebenza kwi-embasi yaleli lizwe e-Afghanistan kulandela ukuhluthunelwa umbuso kukahulumende walelo lizwe liqembu le-Taliban. Iqembu leli liqale ukuhlasela ngamandla kunyanga ezedluleyo kulandela ukwazisa kukamongameli Biden ukuthi amabutho eMelika asephuma e-Afghanistan ngemva kokuphatheka kumpi yalelo lizwe encedisana lamabutho ase-Afghanistan kwiminyaka engamatshumi amabili belwisana lama-Taliban. Amabutho e-Taliban ahluthune amadolobho elizweni lonke njalo izolo athethe isigodlo iKabul ayangena emahofisini kamongameli Ashraf Ghani athola esebalekile elizweni. Izizalwane zeMelika lezakwamanye amazwe afana leBhilitane bezigcwele egcekeni lendizamtshina lapho ebezihlengwa khona ngamabutho zihanjiswa emazweni aso. Ukungena kwamaTaliban embusweni kutshiye isizalwane ze-Afghanistan eziningi zilokwesaba ngoba leli liqembu elibusa ngocuku ikakhulu kwabesifazana. IMelika yangena e-Afghanistan idinga uBin Laden ngemva kokuhlaselwa kwayo i-Al-Qaeda kusehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11. siqoqele incwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi esikubona kusenzakala kwele Afghanistan. Eqinisweni singawela kundaba eyiyo isisusa esibangele ukuthi amabutho awemelika lawa kwamanye amazwe anjengaboBrithani lamanye azithole ese-Afghanistan. Singabuyela kundaba leyo sizabakwazi ukuthi kahle kahle bekulembangela eyiyo isiqokoqela sokuthi kungenxa yani bekhona phana. Ngokunjalo kuzamela ukuthi lalapho sithi sihlazisise ukuthi umumo osusenzakala kathesi lesimo sesikhona manje. Sisikhangele ngelihlo lokuzwisisa ukuthi ekuqaleni kwakusukele ngaphi uze amabutho la awemelika lawo amanye amazwe azithole se-Afghanistan. Yikho kuzenza ukuthi sibe kwazi ukuthi lanxa uBiden enze isinqumo sokuthi sesusa amabutho akhe laphana, singamsoli kakhulu ngoba umsebenzi akade bewenza bawenzile, lo mlando ababewunikiwe bawufezile, babehambe laphana besiya kulwa le terrorism. Yikho lamanje lamhlanje sizwe uPrime Minister weBrithani uBoris Johnson esithi yena uyathemba ukuthi abantu laba amaTaliban nxa bengathatha umbuso ubefisa ukuthi bazivuse bona kodwa bangazitholi sebe ngesilungu esingathi yiku-exporter i-terrorism ngendlela abasebekwenza ngayo. Angithi uyabona ukuthi kusitshengisa ukuthi basakhumbula ukuthi ivele yona imbangela ukuze bazithole e-Afghanistan yayiphi.
Elakusasa le-Afghanistan phansi kombuso wama-Taliban ulibona limi njani?
Eqinisweni inkomo ama-Taliban lanxa engabantu abaphenduka manje bengena ngezikhali bethatha umbuso. Simbonile umongameli welizwe le-Afghanistan obekhona lo wayefakwe ngabemelika la kwamanye amazwe ephuma la ebaleka. Kodwa siyakwazi ukuthi lanxa bengene ngalindlela abangene ngayo, eqinisweni okuzenzakala ukuthi labo bafundile isifundo sokuthi umhlaba uyanelisa ukuthi ume ujame laphana ulwe labo ubehlule, ngoba i-20 years yonke le bebengekho embusweni bebehluliwe. Manje nxa sebengene embusweni bawuthatha, ngiyathemba bazahlala belalo ulwazi lolu lokuthi kwake kwenzakalani okuyikho kwenza ukuthi bahlale 20 years bengekho embusweni lo, njalo baziphathe ngendlela ezayenza ukuthi badinge ubudlelwano lamanye amazwe. Ngibona ngani elakusasa le-Afghanistan alikufanana le-Afghanistan le siyibone anduba amabutho e-Amerika nawe-Britain angene adudule ama-Taliban. Ngibona ngani kusasa le-Afghanistan lanxa i-Afghanistan yabe sikhokhelwa ngama-Taliban azabe ekwazi lawo ukuzithiba kwezinye izinto, ngoba indlela ababesenza ngayo izinto lanxa bezaqhubeka bebulala abantu, ngoba vele bangababulali abantu laba, bazaba lokuzithiba nxa besithi bakhangela amazwe omhlaba njengabo-Amerika lawo Britain lamanye amazwe, bazaba lakho ukuzithiba ngoba besesaba ukuthi bangabuyela futhi esimeni lesiyana ukuthi bagcine sebehambe bayahlokozana labemelika, kuzasusa futhi olunye uthuthuva. So nxa ngikhangela ikusasa ye-Afghanistan ngiyibona izoba itshintshile nkomo, ngibona izatshintsha ngokuya kwesikhathi. Kubuhlungu khona ukubona abantu behlukuluzwa ngendlela ama-Taliban ayeza ngayo manje, kodwa kuza kuya ngokuya kwesikhathi izinto kuzoba lotshintsho olukhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Izibhethe nebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Zambia uMnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu. lanxa abanengi betshaye inala lonyaka uZulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.